Endabeni zethu lamhlanje lino Mayigobe eZimbabwe limanyana lamanye amazwe womhlaba ekunanzeni ilanga lokuvikelwa kwamalungelo abantu emsebenzini abazenzela yona ngokusebenzisa ingqondo ele World Intellectual Property Day. Umbukiso walonyaka wokuthengiselana lezamabhizimusi oweZITF uqhubekela phambili lapho umsekeli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga uthe umongameli Emmerson Mnangagwa umelele abekhomishini eZEC ukuthi bagqibe amalungiselelo okhetho anduba anqume ukuthi ukhetho lwenziwa nini. Uhlangothi okubona ngokubuthaniswa kwemali kahulumende eZimbabwe Revenue Authority, ZIMRA, ikhala ngokuthi amankampani kanye lozulu jikelele balesikwelede semithelo samabhiliyoni edlula amane amadola $4.2 billion. Ku-Live Talk lamhla, kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama, sixoxa ngokukhulunywa ngabesifazana emihlanganweni yamabhizimusi enziwa ngaphambilini kombukiso weZITF. Liyasazi na isimo lesi. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930 6040 laku-15460 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo kusiku WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.